So we see card descend about VOA in the belly.
Diva namthwakazi lamhlanje ngolwesibili mhla ka 13 kuNtulikazi 2021 igama nguNtungami Lenkomo endabeni zethu lamhlanje
khona bekulindelekile ukuthi i-lockdown izadluliselwa phambili
uMongameli Emmerson Mnangagwa namuhla uqhelise isikhathi sokuqiniswa kweziqondiso ze-COVID-19 i-lockdown ngamanye njalo amaviki amabili lancanje amajekiseni okuvikela i-COVID-19 elokhu esilela kwezinye indawo kwezinye asekhona njalo abantu bayahlatshwa udlakela belulokhe luqhubeka kwele South Africa namuhla abantu bentshontsha begqekeza ezitolo zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela Umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla uqhelise isikhathi sokuqiniswa kweziqondiso ze-COVID-19 ngamanye njalo amaviki amabili. Kumbikwa wethu le namuhla uMnangagwa ukhuthaze uzulu ukuthi alandele iziqondiso lezi ukuze kwenqatshelwe ukumemetheka kwalumkhuhlane. Uthe umkhakha walumkhuhlane obizwa ngokuthi Delta variant wona omemetheka ngamandla iwo osubhahile kulezi nsuku umphathi ntambo obona ngokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Motswangwa laye utshele intatheli izindaba ukuthi uhulumende uphumele sinqumo namuhla esokuthi izikolo zizaqhubeka zivaliwe okwamanye njalo amaviki amabili Siqoxele siphathamandla senhlanganiso ye Citizens COVID-19 Monitor umnumzana efidlela Ncube sambuza ukuthi uthini ngokuqheliswa kwe lockdown
yebo khona bekulindelekile ukuthi i lockdown izadluliselwa phambili ngokuba isibalo sabantu abahlaselwa yileli gciwane le corona liya lisiya phezulu kodwa sizahlala siphinda njalo ukuthi akufanelanga kube yi lockdown kuphela kumele kuhlanganiswe lokuhlatshwa kwabantu amajekiseni kuhlanganiswe lokufundiswa ngendlela ebanzi kakhulu kuhlanganiswe lezinto ezinenge eziza kwenza ukuthi nxa zihlangana zonke zehlise isibalo lesesiqansa kangaka kuqakathekile ukuthi abantu bafundiswe kakhulu hayi ukuthi kwanzwe i lockdown kuphela ngokuba yelula ethandwa nguhulumende kanti ke i lockdown nxa iyodwa ngeke incede ngalutho imeli hlangane lokunye ukuza kwenza ukuthi kube lula ukuthi legciwane livimbeleke
lona uhlelo lokuhlatshwa kwabantu ungathi luhamba njani elizweni ingemva kwamajekiseni ayizigidi ezimbili i-2 million afike elizweni ngeviki edluleyo evela kwele China
Ye ukuhlatshwa kwabantu akukaqheli ngendlela ebanzi kakhulu kulaleyo kade siyikhangelele kusahamba phansi kodwa abantu ngathi bayanda abasukumayo abafisa ukuthi ngabe bayahlatshwa kulalokho kade kusenzeka ezinyangeni ezidlulileyo kungaba yinto enhle kakhulu ukuthi ukusukuma kwabantu abafuna ukuhlatshwa kuhlangane lenani labantu lamajekiseni aneleyo ukuba abantu bahlatshwe ngokuba nxa besukuma kungelandlela yokuthi bakwazi ukuthi bayehlatshwa kuzaba yikuchitha isikhathi abantu bachone bese malayinini kungelampumelelo engatholakala ekuhambeni kwabo besiyahlatshwa ngakho ke amajekiseni kawande labo njengalokho abantu befisa ukuthi ngabe bayahlatshwa ngobuningi babo kulalokho ekade sikubona kusenzeka
Kukhona yini ongakukhuthaza mhlawumbe uzulu jikelele lohulumende
Inkuthazo iqondene lohulumende kunye labo abantu bezimbabwe nje jikelele ukuthi kuqakathekile ukuthi abantu babambisane kuleli gciwane ngokuba lisengaqeda abantu ngendlela elingakhona kumele abantu balandele zonke izinto eziyimfundiso kuthiwa kumele zenziwe bawuze bavikeleke nxa bengazivikeli angeke bavikelele kuleli gciwane kanti ke njalo uhulumende laye kumele abone ukuthi abantu uyabahlaba dinge okokwelapha abantu okwaneleyo kungabi lokho ukuthi abantu nxa bekudinga kuya kuphele ngesikhathi esingafanelanga abantu kabahlatshwe bonke abafuna ukuhlatshwa emakhala semadolobheni kanti kabantu abaqhubeke bezivikela ngokuba leli gciwane likhona liyabulala njalo
Umnumzana Fidlela Ncube ngowenhlanganiso ye Citizens COVID-19 Monitor Ilanqa amajekiseni okuvikela iCovid-19 elokhe silela kwezinye indawo kwezinye abikwa esekhona njalo abantu bayahlatshwa uhlelo lokuhlatshwa kwabaleminyaka ephezulu kwelithumi lasishiyangalombili 18 years oluqale kobulawayo izolo beluqhubeka namuhla Kubika obathabile masuku.
Amajekiseni lawa ayatholakala kuwo wonke amaklinika kakhansili kanye lasezibhedlela ezibalisa eseUnited Bulawayo Hospitals, esempilo kanye leseyingutsheni. Elizweni lonke kubhubhe abantu abangamachumi amahlanu lanye, i-51, izolo njalo kwatholakala abedlula inkulungwane ezimbili, i-2661, belomkhuhlane lo. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala bangu-30,332 kuthi abahlatshwe eyesibili bangu-10,139. Lumsakazo ubhode kwezinye zendawo lapho obekuhlatshwa khona abantu kobulawayo namhla wathola indwendwe abantu behlatshwa ngobunengi. Unkosazana Talent Chuma uhlala elokitshini lenkulumane ngomunye esimthole emelele ukuhlatshwa eklinika yemaqhawe.
Kuright ukuthi abantu bavaccine but indlela okwenzakala ngakhona iyathamulisa ngoba bayathi kule namba yabantu okumele bavaccine inabantu babegcwele abanye ngababuya bezongenela plazi kuyavukelwa ekuseni utshona usulayinile kwesinye isikhathi ugcina ungasakwanisanga ukuthi uhlatshwe.
Omunye njalo umhlali esimthwele ekudwendwe eklinika yenkulumane umnumzana Thulani Dlamini uthi uhulumende kumele engeze indawo lapho okuhlatshelwa khona ukuze kuhlatshwe abantu abaningi ngokuphangisa.
For instance indawoni njengasemagrosa ungabe kusemagrosa wodwa abantu balandela lapho abasebenzela khona endawoni kulabantu abaningi khona ngoba since amakhizi lawo lawo eraiza kangaka yamontu kuyabe kufuze at least umuntu abe accommodated.
Unkosikazi Yolanda Moyo uthi ukungalandelwa kuhle kweziqondiso zokwenqabela lomkhuhlane yikho ukwenza umemetheke ngamandla.
Umkhuhlane we-COVID-19 khathesi usubhahile kakhulu kithi lapho. Engikubonayo ukuthi langaze ubanje positive akula ama-strict measures afakwayo. Uyaphuma uyezigadela umchova ngoba kungela enye i-transport ongayisebenzisa. So ugcina lawo uthelele abanye abantu. Njalo lezindlu esihlala kizo sibaningi nakho i-self-isolation inzima.
Umphathi ntambo wesabelo sebulawayo Metropolitan unkosikazi Judith Ncube ukhuthaze abahlali baleli dolobho abaphezu kweminyaka elithumi lasitshiyagalombili ukuthi baphume ngokuningi bayehlatshwa.
Ndikusile last week kuhlatshiwe sibili i-7,000 maybe edlulayo kancane then kusukela izolo njengoba labantu ama-residents nje jikelele labo bebedinga ukuhlatshwa besho kusiba lesiminye eminye kuma-sites la eqanjiwe kuthiwa azakhangela kuphela benze informal trading amaklinikhi konke asevulwa kusenzela ukuthi lama residents ahlatshwe khonapho nxa sokudistributhwe liyani 2 million ebuyileyo okwakhathesi kutsho ukuthi bebegqidisa i-15,000 liyani.
Izolo kobulawayo kubhubhe abantu abalitshumi lanye nge-COVID-19 njalo kwatholakala abangamakhulu edlula amabili 219 belomkhuhlane lo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingubathabile masuku.
Egwanda khona lanqabe kulokuthandabuza ekuqaliseni ngejekiseni ye-COVID-19 abantu abanengi sebesukumela phezulu ukuyahlatshwa kulezi nsuku. Lokhu kwenzakala ngesikhathi lomkhuhlane uhlasela ngamandla njalo usubulala abantu abanengi. EmaThebeleland South khona sokubhubhe abantu abangamachumi amabili kusukela ekuqaleni kwalinyanga. kubika Walpeti Ncube.
Umsakazi weStudio 7 wethekelele esibhedlele esikhulu seGwanda lamhlanje ekuseni wathola kuphithizela abantu befolele ukuyahlatshwa. Ezinye izakhamizi esixoxelazo zithi lanxa bezilokuthandabuza ngaleli jekiseni sezikhethe ukuhlatshwa ngoba sezizibonele ngawazo abantu besifa buthumuthumu ne-COVID-19 kanti njalo sumemetheka ngamandla lo mkhuhlane. Unkosazana Sithandazile Mathibela ohlala emaplotini kwa-10 eGwanda ngomunye walaba abahlatshwe namhlanje.
Ine-condition ye-diabetes, so ngiyile namhla ukuzehlaba i-vaccine le-COVID ukuze nami ngithole ukuvikeleka ekutholeni umkhuhlane we-COVID. So ngenxa yakhonokho ukuthi ngivele ngingumuntu olethukela, ngibona kufanele ukuthi i-vaccinate ngoba abanye abantu abaningi abanama-conditions wona lawo bathi bangabanjwa ngumkhuhlane wona lowo benelise ukuthi bedlule. So ngizama ukuthi lami ngizivikele.
Omunye njalo wabahlatshwe namhlanje ngumnumzana Njabulo Dube wayisakhamuzi esenonde eGwanda yena othuthethe isinqumo sokuyahlaba ngoba umkhakha omutsha waleli gciwane obizwa ngokuthi i-Delta variant usuhlasele ngolaka.
Bengibona abanye abangani bami begula okokuthi umkhuhlane okhona vele and kuqakathekile ukuthi umuntu lapha khona sanitize afake imask yikho kungenze lami ngavukela lapho ukuthi ngizohlatshwa. So singumuntu osehlatshiwe. Hayi okwakathe singizizwa ngiseseright angikabi lenye i-complication engizwa.
Umqondisi wezempilakahle esiqhindini seGwanda umnumzana Blessed Gwarimbo uthi kuyajabulisa ukubona abantu besiza phambili ngobuningi ukuze hlatshwa ukuze bavikeleke njalo bavikele labo abaphila labo. UGwarimbo uthi bathola amajekiseni aziinkulungwane eziyisithupha evela kugatsha lwezempilakahle. Ukhuthaze abalokhu bengakahlatshwa eGwanda uthi baze phambili ngoba lo mkhuhlane ukhanya usumemetheka kakhulu kuleli dolobho. Sebedlula inkulungwane ezingamathumi amathathu 34,000 asebehlatshwe leli jekiseni ezansi emandebeleni. Asebebulewe ngumkhuhlane lo emangweni munye sebengamathumi amahlanu lane 54 njalo phakathi kwabo abangamathumi amabili badlule kulinyanga. Abedlula amakhulu ayisikhombisa 752 baphethe yilolu bhubhane sikhuluma nje kulesi sabelo. Umongameli Emmerson Mnangagwa izolo ukhuthaze uzulu ukuthi ahlabe lijekiseni lapho ebekwa amaqhawe amabili e-National Heroes Acre. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Abasakhulayo abakumsebenzi wokulwela amalungelo abatsha bathi bakhathazekile kakhulu ngokukhuphuka kwenani labasakhulayo abazithweleyo. Lokhu kwenzakala ngesikhathi uhulumende esithi abasakhulayo abangaphansi kweminyaka elitshumi lasithupha 16 akumelanga baphiwe imithi yokuvimba ukuzithwala ama-contraceptives ngaphandle kwemvumo yabazali. Umnumzana Decent Dube oyinhlanganiso yeMatobo Youth Development Initiative uxoxelo Mike Hobe weStudio 7.
Uhlupho labantwana abazithwalayo besasebancane besasezikolweni luhlupho osoluvamile kakhulu especially kathi singesikhathi seCOVID-19. So uhlupho olusezingeni eliphezulu. Ngikhuluma nje kulama cases abantwana abancane othola ukuthi khona bayazithwala bese esikolweni and most of our families ngapha they are childhooded families abazali ba outside the country. So kulabantwana ababehamba behlale maybe bengekho lasekhaya bebancane as young as 14 years to 15 years. Uthola abantwana bahamba labantu abadala abanye ngabadala wa over 18 years or over 25 years behamba labantwana abancane and these things they lead to uthwala kwabantwana besikolo.
Dube, uhulumende usanda ukubika ukuba abesifazana abangaphansi kweminyaka ewu-16 abavunyelwe ukuphiwa ama-contraceptives ngaphandle kokuba abongi labongikazi baphiwe imvumo ngabazali. Sikhangela udaba lokuthi inani labantwana abayenza zocansi lilokhu likhuphuka. Ubona ngani okwenziwe nguhulumende kuyinto enhle na?
Uhulumende lapha akayicabangisisanga le nto leyo ngoba it seems ukuthi khona siyichaya indiva into yokuthi khona abantwana bayalwenza ucansi. Abantu abatsha bayalwenza ucansi sinje nje lathi sasifunda ezikolweni siyabe sikwazi ukuthi khona yini ebisenzakala ezikoleni lasendleleni. They walk long distances, behamba bahlangana lokunenge endleleni, uthola ukuthi umntwana is walking 10 kilometers to and from school. Into ezenzakala endleleni eziningi, so ukuthi si-ignore ama chances, ama challenges esibhekane lawo and pretend as if khona lento le asibhekane layo. It's hard ukuthi si accept ukuthi khona abantwana bayalwenza ucansi. It's really hard. It's something which you need to collective approach ukuthi siyenze ukuthi size sifike simeni sokuthi khona siyivumele singabazali lo hulumende wonke nje ama stakeholders. But into esikhona kuhle ngoba sesiqala ukukhuluma ngakho, but lesi sinqumo sokuthi uhulumende ethi khona abantwana basizobephiwa ama contraceptive kuyenza ukuthi khona abantwana beqhubeke bezithwala. Especially I think the sex education needs to start ezikolweni. Kuxoxwa ngawe sithathela phansi lento le, but yinto nje esingenile, umkhuhlane osungenile kumele siwufese head on. And I think okokuqala ukuthi khona i-sex education lama contraceptives kube yinto etholakalayo, kube yinto abakwazi ukuthi khona noma sikwenza lokho ama challenges akhona la, ama consequences akhona, imphumela yakhona yilela le.
Umnumzana Decent Dube ngowenhlanganiso yamatobo Youth Development Initiative. Amapolisa kwele South Africa athi sokufika abantu abangamachumi amane lanhlanu 45 ngenxa yodlakela oluqalwe ngabasekeli bakamnumzana Jacob Zuma ngeviki edluleyo besithi bafuna khululwe. Lanxa umongameli Cyril Ramaphosa ekhuzile izolo waxwayisa abantu ukuthi bachiyane lodlame lolu, ubudlova bebuqhubeka namuhla abantu belokhe bentshontsha impahla ezitolo, kubika uThuso Khumalo.
Ukugqekezwa kwezitolo kubikwa bekuqhubeka eDurban nakwizindawo zeGauteng namhlanje. Umphathi Ntambo ubona ngokusebenza kwamapholisa uMnumzana Bhekicele utshela umsakazo we-ENCA ukuthi inani lasebebotshiwe phezu kobudlongodlongo lobu selikhwele lafika phezu kwamakhulu ayisikhombisa 750. Amapolisi aveze njalo ukuthi esabelweni seGauteng sekufa abantu abangamachumi phose amabili 19, njalo nxa behlangana lasebebhubhile KwaZulu-Natal sebengamachumi amane lanhlanu 45. Amapolisi athole izidumbu zabantu abalichumi namhlanje kwenye indawo elezitolo eziningi ezigqekezwe izolo elokishini leSoweto. Kucatshangelwa ukuthi abantu laba banyathelwe lixuku labantu abebephithizela bebangisana impahla ngemva kokungena kulezi zitolo ngodlakela. Emazweni awethule izolo ntambama, umongameli Cyril Ramaphosa uxwayisa abantu ukuthi batshiyane lodlakela lolu, kodwa ngezehlakalo zanamhlanje sokusobala ukuthi ubekhuza amahlongandlebe.
We will take action to protect every person in this country against the threat of violence, intimidation, theft and looting.
Siza kuba leqiniso lokuthi bonke abadala loludlakela bayabotshwa befakwe ejele.
We will not hesitate to arrest and prosecute those who perpetrate these actions and will ensure that they face the full might of our law.
Uthe loludlakela selufake impilo zabantu bonke elizweni engozeni.
Our sick cannot get medication, food does not reach supermarket shelves, and health workers,
abantu abasenelisi ukuya ezibhedlela, ukudla akusafiki ezitolo, lohlelo lokuhlaba amajekiseni e-COVID selumile.
Cannot go to work.
Omunye wabasekeli bakaZuma ongathandanga ukubethwa igama uthi ukuphuma kwamsholoze ejele yikho kuphela okuza kuqeda lodlakela.
Ngitshengisa ukucasuka nokuthukuthela ngoba lento eyenzekile nami akekho ongilalelayo uma ngikhuluma ukuthi uZuma ngaphuma etilongweni. Into umphakathi walayo hostela sizazoqhubeka sile uzoma ngaphuma etilongweni. Sizakaphuma etilongweni silambile. Wena umuntu wasiza ngemarura mpost sinikile imali waphinda siphuthe. Kwakungcono ukuthi uZuma ngoba imali wayefaka. Kodwa ngaphosi ufa abantu bangakuba imali asimputhe.
Sizalwa seZimbabwe uMnumzana Gretman Khwebu uthi uhlupho olubhekane leSouth Africa ukuthi kudala leli lizwe lisekela izalwane zalo zisenza umkhuba ofanayo kuzizalwane zakwamanye amazwe.
lento iqala isenzakala kuma foreigners bekungekho umuntu oyisukumelayo ya kungathi mhlamba abanye kuyabajabulisa this and that umkhonto sogwaza ekhaya ikona beqala ukubona ukuthi hayi kanti into le inje sizogcina sidlana thina sodwa singabantu ngoba indlala izongena ezi siyabona nje izitori vele zogcina singasela kudla so ubugebengu bukhona buzogcina ungenelwa ngabantu ebusuku impela befuna ukudla sezovulalana thina sodwa thina abantu omnyama
umkhokeli webandla lemthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo yena uxwayise izizalwane zeZimbabwe ukuthi zingaze ziphatheke kunodlakela
abantu bekhaya sithi thina mabacwaye loludlame bangaphatheki kilo ngoba kusasa asikwazi okuzavuka kwenzakele thina esikuchoyi ukuthi hayi siyananzelela kuphela ukuthi abantu bekhaya bangazitholi sebengena phakathi kwale ingxaki
kusenjalo umthethwandaba weConstitutional Court izolo ohluze isicelo sika Zuma sokuthi ubeke celene isigwebo sakhe sokubika okomnyaka olenyanga ezintathu njalo akhululwe umthethwandaba uthi uza kwethula isigwebo esikhathini esilandelayo Meletulo 7 Johannesburg kwele South Africa ngiyuthuso Khumalo
lamhlanje uzulu uthi uqhubeka esidla imbuya ngoluthi ngenxa yokudula kwezinto ezitolo uthi okwenza umumo ube mubi ngamandla ngomkhuhlane weCOVID-19 kubika uMavis Gama
intengo yezinto ezimqoka empilweni kaZulu ezigoqela impuphu amafutha okupheka ichukela iflawo lokunye iqhubeka iqansa kokuphela osekusenza abantu behluleke ukuthenga lumsakazo obhode kwezinye zezitolo wathola ukuba intengo isiqonge okuphindiweyo kanti labathengi bebebalutshwana okuyisibonelo sobunzima uZulu abhekane labo ezitolo eziningi i2 liters yemazowe ibiza i$335.99 yeZimbabwe i50 grams yewashing powder ibiza $159.39 kuyimali yeZimbabwe ikhabishi eyodwa yona ibiza $109 kuthi 10 kg yempupu ibiza $557 i2 liters yamafutha okupheka ibiza $439.99 i500 grams yamatemba yona ibiza $674.99 kuthi 2 kg yechukela yona ibiza $246.99 kuyimali yakuleli isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Nomthandazo Maseko uthi zonke lezi zintengo ezingeneliswa yimuli yakhe
bengithengi 20 kgs zempupho khathisi sokuseneli 10 kg amafutha asenrejisile ade ngithengi 2 liters khathisi sokuyi 750 mils lokhu akusaqedi inyanga Endiso kusiphatha kabuhlungu kakhulu ngoba inyanga ukuthi iziziphele isiqeda nzima asifa afford ama basic commodities lawo njalo kunye ezinye izinto kade sizithenga manje ngabo flour o rice sesifakhathi la siseneliso kubathenga ngenxa yokukhwela umholo wona ungakhwela lokhu mile ndawonye le mali yona le madlana sitholayo vele ayeneli so isho kusiphatha nzima kakhulu
Uma seko ucele uhulumende ukuba angenele kulolu daba
manje kubuhlungu futhi okunye izinto zangkhona zikhwela ngenye yethu imali izimdola zizobukhwela la ngeforex yona le esingenayo siyacela sile ukuthi ngabe kuyavuma ama basic commodities abe nganeno kube ngcono engaduri lati kube affordable ukukhangelela ukuthi uZulu vele uthola imali engakanani lalapha emsebenzini bathola imali engakanani lalabo abazisebenzela bathola imali engakanani iye ku reduce bebona ukuthi wonke uZulu yakwanisa uku afford ama basic commodities
umnumzana Victor Dube ohlala eBudiriro eHarare uthi ukukhwela kwempahla ezitolo akuhambelani lemali eholwa ngabantu
yikathesi sikhuluma ngeCovid abantu bakuba abakwanisi ukuthi benze izinto zabo sikhulume ngakhona oko sikhuluma ngeCovid abantu badilizelwa impilo yabo khona uma operation nabo lawo kanti bafuna ukuthi abantu bephile njani Ngapi intengo ziyakhwela imali uzayithatha nga sokusitsho phela ukuthi izindlu zonke ziza kuthi hayi isinkwa sadliwa lokho akusadliwa bedlini abantu bonaba nxa sesibona kusasa sokuba udlwa ukuthi uzihambela nje umuntu akubamba akukhame siyabe sithi kubangwa yini ikhono kho nje ukungela control okwezi izinto lenza izinto ukuthi abantu behlile ukuphila.
Umnumzana Efi Dlela Ncube ophatheke kumikhankaso yokulwela amalungelo abathengi kunhlanganiso ye National Consumer Rights Association uthi abanengi bathwele nzima.
Abantu bayahlupheka kakhulu ngokukhwela kwentengo yezinto. Lokhu kuhlangana kakhulu lokuthi kulama lockdown abantu abasebenzi, ayikho imisebenzi vele kwanhlobo. Abantu bathwele nzima kukhwele yonke into abantu abayidinga ukuthi baphile ngosuku ngosuku. Ngokunjalo baningi abantu asebekusa kushone ilanga bengazange bahlangana lokudla, sekugcwele lokho okuthiwa i-child malnutrition, child hunger.
Uncube uthi uMangoye sebelala eziko emizini eminingi emadolobheni lemaphandleni.
Imizi esiwele ngaphansi ebuyangeni lasekusweleni ukudla isimnengi kulalokho ekade yikho khona. Kutsho khona ukuthi lizwe selilohlupho, selilosizi, selilobuyanga, lokusweleka kwemisebenzi, lokusweleka kokuphila okwedlula lokho laliyikho khona eminyakeni engu-5 engu-10 kusiya le emuva. Isimo sakhona sidinga ukuthi kulungiswe ipolitiki, kulungiswe zomnotho, kulungiswe konke ngokuba indlela okukhwela ngayo izinto kusho ukuthi abantu bazaphela bebulaya ukuswela ukudla, imalnutrition, lendlala nje.
Ingcweti kwezomnotho lezombusazwe umnumzana Lubani Nondo ulandisa ngembangela yokuqansa kwentengo.
Okunye okungakhangelelwa ukuthi yona i-COVID-19, sithe sine COVID-19 uhulumende uyamisa into eziningi ukuthi ziproduce elizweni, yabevalavala amakhampani where the company eqakathekile or what abakungeni to the restriction of movement of goods ezivele South Africa zibuya kwele Zimbabwe, layo EIC yaphezulu. So sesithola impahla ezincane onxa sesizithola sesizithola ngentengo ephezulu. Olunye ulutho singalukhangela, iSouth Africa ngokwayo iyabhebha, i-economy yeSouth Africa iyaphansi. Nxa isiyaphansi okutsho ukuthi thina njenge-supermarket yeSouth Africa, ngoba thina siproduce ilutho, sesithola lathi intengo zinjani ziphezulu.
Asanelisanga ukukhuluma lo mphathi ntambo obona ngokulungiswa kwempahla lokuthengiswa kwayo unkosikazi Sekayinzenza, yena ube kuthiwa usemhlanganweni wequla labaphathi ntambo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Sikhangele ezivela kwamanye amazwe. ELePakistan libikwa lisala ukwamukela iziphepheli ezivela kwele Afghanistan lapho sokuhlasele khona iqembu leTaliban. Umongameli weMelika, umnumzana Joe Biden, usethule iziqondiso ezintsha ezijonge ukwehlisa udlakela olubangelwa yimpopo. Kwezemidlalo lamhlanje, iqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni wenguqu seliphelelwe ngumphako kumncintiswano walonyaka weCOSAFA ngemva kokunqotshwa kwalo nge-2-0 ngeleSenegal namuhla. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu leMorias liphutshe imidlalo yalo ezibaya lemiklomelo emibili kwimidlalo emine, njalo impumelelo yanamhlanje ilithiye lihlezi emsileni wengalane yemiklomelo kusiphanga sikagroup B. Ekhuluma lentathela izindaba ekupheleni komdlalo womqeqeshi weZimbabwe uDrav Kolokarusi uthe iqembu lakhe linqotshwe ngoba abadlali bekhathele.
Fatigue killed us. The feature that really killed us. We are not looking for excuses, but
into ekhona ukuthi namhla sidliwe ngoba abafana bebekhathele. Yikho sihlohle ekupheleni kwehlandla lawuqala lasekupheleni kwehlandla lesibili sileqembu labafana abasa khulayo njalo benze amaphutha amancane adale ukuba sihlohlwe. Lesi kumele kube isifundo esakwenza bengayenzi amaphutha afanayo kusasa.
Phambilini komdlalo namhlanje bekuvelise kunabanye abakhonona ngendlela iqembu lesizwe belidlala ngayo ngaphansi kobuqeqeshi bukaLogarusic. Intatheli zindaba yezemidlalo uNation Gogwera uthi ukuphuma kwamaWarriors kumncintiswano weCOSAFA ngale ndlela kuyayangisa.
Ukuphuma kwamaWarriors kuCOSAFA kuyinto eyangisayo kakhulu, ikakhulu sikhangele ukuthi iZimbabwe ibiyathatha inkezo leyo kaningi njalo kutshengisele ukungaqoqeki kwethu ku-coaching department ngendlela abafana abadlala ngayo. Kwatshengisela njalo ungaqoqeki kwethu ngendlela abafana abakhethwayo ukuthi bemela ilizwe. So kumele sihlale phansi sicubungile ukuthi singalungisa njani, kodwa hhayi abaqeqeshi ngibona kufanele bekhambe.
Iqembu lezimabhwesi elike lanqoba kumncintiswano yeCOSAFA eyisithupha, kodwa ulogarosichuthi yena lumncintiswano obewusebenzisa njengethuba lokubona abanye abadlali abangavamanga ukuthola ithuba lokudlala. Umqeqeshi oncintiswa nguTondirayo Ndiraya kanye lolo Chitembwe useqeqeshe iZimbabwe kumidlalo elitshumi lambili njalo wenelise ukunqoba emidlalweni wodwa kuphela. Ube nguTshikilo Bhanqa emidlalweni emine njalo wanqotshwa emidlalweni eyisikhombisa, osokubangele ukuthi abanye bakhonone besithi kumele yaxotshwe umsebenzi ngoba ekhanya engaze yakwenzayo. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanjini.
Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla uqhelise isikhathi sokuqiniswa kweziqondiso ze-COVID-19 i-lockdown ngamanye njalo amaviki amabili. Kwanele Mthwakazi, Oliver Lelisayo, Ngontungamile Nkomo.